impilo nzima lempilo nzima
funa bomelele impilo ifuna bomelele impilo funa bomelele impilo ifuna bomelele impilo
umkhuleko 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 umthandazo uguquthandaze 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 abafundile bathi life is not easy iphathwe ikhanda buka manje I'm so dizzy bathi mind your business we so busy they so busy abefundisi bathi qine mthandazwe uguquqine namato ufuna uzofumana gogogo uzwa amakholwa ethu ukholwa ukuthemba ukuthanda yeah. Uma uqine emkhulekweni konke kuyanzobona kholwa themba thanda amen kuyodala eshe funa bomeleleyo impilo funa bomeleleyo impilo funa bomeleleyo impilo funa bomeleleyo impilo eshe umkhuleko 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 umthandazo uguquthandaze 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 uNkulunkulu akehluleki uNkulunkulu akehluleki uNkulunkulu akehluleki uNkulunkulu akehluleki umkhuleko 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 umthandazo uguquthandaze 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 uguquthandaze
uguquthandaze Sky Poet.